sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuza khangelwa bonke laba bazama ukuthi balethe ukuxokozela okuphambanisa uhlelo lwethu bazabotshwa bazagwetshwa nxa kuphela macala.
Ibandla lezanu-PF lithi lizaphinda njalo ukhetho lwama-primaries olwenziwe eHarare eMashonaland West leCentral kulandela imbiko yokuqilibezela lodlakela.
Ungawona ukuthi njawa bathi atilonala dawa uni kuoma ubeyithe
umkhokheli we MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ube lomhlangano eThekwini lamhlanje lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission sikhuthaze uZulu ukuthi ayehlola amabizo akhe ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leZANU-PF Politburo namuhla linqume ukuthi leli bandla kumele liqhube kakutsha ukhetho lwalo lokudinga abazancintisa kukhetho lwelizwe endaweni ezilitshumi kulandela imbiko yokuqilibezela lodlakela olwabakhona kuma-primaries aleli bandla. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare ngemva komhlangano we-Politburo, uMabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZANU-PF umnumzana Obed Mpofu uthe ukhetho lolu luzaphindwa ezigabeni ezivalisa iMashonaland West, iMashonaland Central kanye leHarare. Umpofu ulandise izizathu ezenze baphumela lesi sinqumo.
Kuza khangelwa bonke laba bazama ukuthi balethe ukuxokozela okuphambanisa uhlelo lwethu bazabotshwa bazagwetshwa nxa kuphela macala. Njalo laba sebenze njalo soze bavunyelwe ukuthi bame kula ama-elections la esaba lama-river lokho kuthiwa siphinde ama-elections bazakwaliswa kuvunyelwe laba abahlonipha inhlelo zephathi. Njalo kula abantu abaningi ama-candidates kade buyile ukuthi bafuni ukuthi bangene kuhlelo lwama-primaries bedlula over 10,000. Angazi 10,000 esintu yingaka, but siyatshengisa ukuthi azange sibe lesifiso esingaka kubandla lokho saqalisa ama-elections ethu.
Ama-primaries ebandla leZANU-PF aqhutshwe kule ngxabangxoza enkulu egoqela udlakela, ukwethuselana lokuqilibezela. Zinengi ingqungquthela zaleli bandla ezinqotshiweyo njalo ezikhononayo zisithi kazamukeli impumela ngoba ziqiliwe. Omunye wazo ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Chris Mchangwa, yena onqotshwe eNorton kucatshangelwa ukuthi ukhetho lweNorton lolu lulapho okwenziwa kakutsha. Ihlangana iPolitburo yeZANU-PF lamhla bekulabasekeli baleli bandla abavelele kuzigaba ezivalisa iMashonaland West, iMashonaland East, leMashonaland Central abekade betshengisela phandle kwesigodlo seZANU-PF bethwele amabhakane alemibiko etshiyeneyo echotshoza indlela lolukhetho oluqhutshwe ngayo. Omunye wabo ngunkosikazi Silindeni Chishefu oze kulokhu kutshengisela evelela eMashonaland West.
Silapha ngehlangano wethu weZANU-PF, abantu bonke laba kabavotanga. Amabiso abo bonke aswele emashithi. Nxa kwakuthiwa umuntu ebizwa ukuthi angene endlini evote, uyabe lokho esweleka ibizo lakhe liyabe lingekho. Sazi ukuthi amabiso wona lawa wonke ayanga ahambe ngaphi.
Unkosikazi Josefu uthi ufisa luphindwe hathi endaweni ezilichumi kuphela lolukhetho kodwa endaweni zonke zelizwe. Lancazi izinengi iziphatha amandla zezanu PF ezinqotshiweyo ezithi ukhetho belungakhululekanga ngakho kumele lwenziwe kakutsha. Umongameli Mnangagwa uthi akusoze kwenzeke lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namuhla ube lomhlangano eChegudu lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhitshwe ibandla leZanu PF embusweni. UChamisa uthe uhulumende weZanu PF uyaziwa ngokuqilibezela kukhetho khona athi uZulu kamelanga akuvumele lonyaka.
Corruption, hope, munika, corruption, yakubira sanzo zenyika. Nakusinotangira kumusoro, hoenora, kubakumusoro, zora kumuswe. Saka tatimona kukanika munika, muno kunika, ipambe kukazirisa nyaye corruption.
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho sithi yena udaba lokungethembeki ikakhulu ekuqhubeni ukhetho ludaba olumelelo lungisiswe. Ulubhekise-ke kwelengilandi kuleviki uChamisa lapho azahlangana khona lezicukuthwana za kulelo lizwe kanye labo somabhizimusi. Umkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru yena namhla usungule umkhankaso wakhe okudinga usekelo kwabasakhulayo olesihloko esithi hashtag Joyce is my choice. Kubika uGibson Bebe.
La ngamalunga ebandla likankosikazi Joyce Mujuru athe gwaqa epulazini lakhe eBorodeo eHarare namhlanje lapho asungule khona umkhankaso wokuhuga abasakhulayo ukuthi bamvotele. Ekhuluma kulomkhosi uMjuru uthe ibandla lakhe lalisoze lafa lakhangelela phansi abasakhulayo ngoba beyikusasa yelizwe. Ukhuthaze abasakhulayo bakhe laba ukuthi babe lembeko njalo bakhankase ukhetho ngokuthula hashi ukuphatheka kudlakela. Uncome kakhulu umkhankaso we hashtag Joyce is my choice lo esithi uzafinyelela abantu abanengi njengoba usebenzisa indlela zakulezi nsuku zokuhambisa imibiko. Sixoxe lomsekeli waleli bandla oyisikhulumeli sabatsha eMathebeleni North umnumzana Lawrence Ndlovu.
Hayi, thina uma Mjuru siyamthakazelela especially kithi ehlandleni lethele eMathebeleni South and lokhu akwenzileyo kuhle kakhulu and kutshengisa ukuthi hani khathesi ngesikhathi lesi esiyakiso lezani hayi lathi ngathi eMathebeleni South vele silaye njengoba ichilo uchairman wethu lapho ukuthi vele sibe silokhu esilaye and asimchiki njengathi thina abantu abatsha so vele simchiki kulokhu akwenzileyo ukuthi umuntu onganani onganani age kithi akusiyi priority kithi but into eqakathekileyo ukuthi na ukuthi umuntu lwana esimkhethayo thina umuntu ongakwanisa ukuthi njani amele thina azwisise as far as I'm concerned umama wethu uyasizwisisa thina izikhalazo.
Omunye njalo osakhulayo obona ngokuqhutshwa kokhetho uKhulani Ndlovu uthe bazimisele ukubona unkosikazi Joyce Mujuru enqoba ngoba nguye olezifiso zabo enhliziyweni.
Mina njengama-youth asikhangelele e-ejini i-age ayitsho lutho thina sikhangele i-quality ye-leadership ekhona thina sibona umama enguye umuntu ongakwanisa ukuthi kube nguye ongakhokhela ilizwe asikhangelanga i-age ngoba i-age singakhangela even ama-president amaningi uma singakhangela even ngakithi kuba makhelwane kethu uprezident ube ngumuntu omncane kodwa singakhangela izinto ezenziwe ngu-president Kabila azitshengisa ukubana abantu abancane basesengabakhokhela.
Amazi kaNdlovu agcizele ngosakhulayo uRobert Melasi.
Into engiyibona eqakathekile ukuthi thina ngale sivela eMathebeleleni siyambona sibile kakhulu entweni eziningi. Ilizwe ngithemba liyakhala especially umhlubulo weMathebeleleni nge-decentralization they think and it also seems as if everything is centralized now. So if you have a leader okwanisa ukuthi abuye achone ebantwini, achone labana abantu, I understand. I'm talking of someone who goes as far as being. I'm talking about someone who goes as far as being a sense of a project and then I'm a irrigation at a time when she was vice president. And even Narates Karabala Yaban recently she has been there. And Usebuye, I think, is very Oamunyaga, okay. I'm talking of more than 17 times.
Umhlangano lo uhlanganisele abasha abavela kuziqindi zonke zelizwe, amanye amabandla ezombusazwe ale mkhankaso efana nayo iZANU PF esebenzisa uphawu lokuthi ED is my vote, iMDCT yona ithi Chamisa Chete Chete kumbe Generational Consensus. Ngimele 27 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Yebo yebo yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isikhuthaze uZulu ukuthi ayehlola amabizo akhe kuluhlu lwabantu ababhalisele ukuvota ukuze babe leqiniso lokuthi akhona njalo alotshwe ngendlela eqondileyo. Ithi abalamabizo angalotshwanga kuhle kabasoze bavunyelwe ukuvota. Kubika uBathabile Masuku.
Usikomishi weZimbabwe Electoral Commission iZeki Nkosikazi Sibongile Ndlovu uthi abantu kumele bayehlola amabizo abo ukuthi alotshwe kakuhle na ekuvulweni koluhlu lwe-voters roll mhlaka 19 kulinyanga kusiya kumhlaka 29. UmaNdlovu uthi lokhu kuqakathekile ngoba abantu abalamabizo aphanjanisiweyo ikakhulu izipele kabasoze bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo. Ubekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kobulawayo ohlanganise amakomishini kahulumende achiyeneyo kanye lenhlanganiso zamalungelo oluntu izolo. Ebuzwa ukuthi njengoba kulamabandla amaningi edlula ikhulu azancintisa kukhetho, iphepha lokufaka ucwanxa umuntu evota lizamiswa kanjani, uMandlovu uphendule kanje.
Of course, yeah, ama political parties maningi sibila setshengisela ukuthi azabe equikiza kulolu khetho. Kodwa iqiniso lokuthi ballot paper lizabanganani kuzabonakala after you know ngemva kwe-nomination court okwamandla sikakwazi. And sengingabona kwelinye ilizwe sikhanyisa i-observe ama-election ukuthi ababe baningi befika kubo 600 belamanumber. So i-ballot paper okwakuqakatheke kulo inumber and inumber yomuntu yecandidate yabe ibhalwe ngamaba yaba nkulu ukuthi yakhanya. Umuntu nxa efika ngalandaba le-party, ngalandaba lebizo lomuntu udinga inumber.
Esinye njalo isiphathamandla seZimbabwe Electoral Commission umnumzana Silas Laigwana ukhuthaze uZulu ongakabhaliseli ukuvota ukuthi enze njalo uhlelo lolu lungakavalwa. Uthe uhlelo lolu luzavalwa ngemva kwensuku ezilithumi lambili abancintisayo sebebhalisile e-nomination court.
Sithanda ukulazisa balaleli ukuthi uhlelo lwe-voter registration umthetho weZimbabwe uthi wona is continuous. Nalokho sisho ukuthi umuntu wonke oseneminyaka engu-18 kulabo ukwanisa ukuthi ahambe ayorejista, kodwa kulaba abazafuna ukuthi bavote ukuthi ukhetho lolo luzayo luka-2018 umthetho uthi wona i-voter registration ivala 12 days after the nomination. Wonke uyakhuthaza ukuthi i-voter registration ngesisekelo sombuso esikhona sinika amandla ukuthi sirejiste abantu continuous, kodwa u-12 days leyana engiyiqambileyo ngisho ukuthi labo abafuna ukuphatheka kukhetho lolo oluzayo luka-2018 yibo abanikwa lo mgogo ukuthi bakwanise ukurejista within that 12 days.
Ekubhaliseni kwabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe bazahlawula amadola azinkulungwane. Kuthi abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende babhadale amadola angamashumi lanhlanu. Amalunga edale lesenate wona abhadala amadola angamashumi kodwa amakhansila awabhadali lutho. Kodwa uKhomishina Ndlovu uthe indleko lezi zilakho ukutshintsha lobanini. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa yilobanini phakathi kwenyanga kaNtulikazi mhlaka 21 kusiya kuNcwabakazi ngelanga elifanayo njalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Intatheli zindaba zakobulawayo namhla zithakazelele ilanga lazo ele World Press Freedom Day zikhala ngokuthi uhulumende kumele esule imithetho ezincindezelayo ukuze zenelise ukusebenza zikhululekile ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kuviga uAnastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba ezisebenzela amaphephandaba kanye lemisakazo etshiyeneyo zibuthene emahofisini enhlanganiso yesite kobulawayo zithakazelela leli langa lanqanje linanzwa ngokusemthethweni emhlabeni jikelele mhlaka 3 kulinyanga. Enye yentatheli zindaba lezi unkosikazi Memory Nkwendlovu uthi langa ewuthakazelela umsebenzi wakhe zinenye inkinga abahlangana lazo njengentatheli zindaba ezingabe sifazana.
I-World Press Freedom Day singathi siyayithakazelela kakhulu especially tonight media practitioners abantu abangomama ema-newsrooms. Ama-challenges esikhangelane lawo kakhulu yokuba ngingathi ukuba suppressed especially ukuthi sisebenza njani. You know, industry yethu is male dominated. So in the future sikhangelele ukuthi khona sibe lama-bosses ethu lathi abantu abangomama sibone ukuthi khona lapha esisebenzela khona environment yethu is very conducive ukuthi senelise ukuthi sisebenze kuhle. Hayikhona ukuthi yonke into esiyenzayo sikhangelele ukuthi abantu abangobaba kube yibo abaphambili.
Umgcini ngcebo wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli imisa Zimbabwe bulawayo chapter eyintatheli zindaba yeB Metro unkosikazi Nhlalenhle Ncube yena uthi uyathokoza ngoba selandile inani labesifazana abangabaphathi bezindaba.
Ibizo ngihlalwenhle Ncube ngisebenza ngeB Metro kumisa ngingu-treasure. Siyathokoza kakhulu ukuba lelanga elinje njengemidiya. Njalo okusithokozisa kakhulu yikuthi akusengukuphela imidiya engade siyikhangela kade kusiba yindawo okuthiwa kusebenza kuphela obaba kodwa khathesi labafazi sesingenile lathi esikukhulumayo kuyazwakala. Esikukhangeleyo ukuthi ama-journalist ekhululeke esebenze emsebenzi akungela ukuthi besaba kumbe ukukhuluma befuna ukuthabisa ubani.
Umqondisi wenkampani yeFair Talks Communications yona elemisakazo ebalisa oweBreeze FM osakaza useVictoria Falls loweSkies Metro FM okobulawayo uDokotela Qhubani Moyo laye ngomunye wabaphatheke emkhosini wanamuhla lo. Umoyo ukhuthaze intatheli zindaba ukuthi zilandele imithetho yokuthapha izindaba ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho njalo ziqhube kuhle umsebenzi wazo.
Siyajabula kakhulu thina onezindaba vele baqhatheke kakhulu ekubumbeni intuthuko yesizwe. Ngalokho ke sithi onezindaba baqhubekele phambili benze umsebenzi wabo bengesabi lutho kodwa kabanike abantu ama-reports aqondileyo within the context yomthetho welizwe. Siyazi ukuthi i-media freedom yethu is guided by constitution yelizwe. Ngalokho ke media freedom should also ensure that it doesn't infringe on amalungelo of other citizens and therefore it must be exercised ku-context of constitution yelizwe.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukwehlukana lomkhuba wokuhlukuluza intatheli zindaba obusenziwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Kodwa abanye bathi ubuqotho besithembiso lesi bube yize nje kulandela ukubotshwa kwentatheli izindaba zeNewsday ezimbili uWisdom Mdzungaira loDesmond Chingarande ngolwesithathu besetheswa icala lokwephula umthetho ovikela abantwana. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lawabonozindaba eZimbabwe lemhlabeni jikelele zithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuhlukuluzeni intatheli izindaba. Zithi uhulumende kaMnangagwa kumele ayesule imithetho enqabela ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile ebalisa iphosa iIPA iBroadcasting Services Act leminye ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo esite ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zezansi yedolobho leGwanda zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba izikotsho kazisebenzi. Izakhamizi zeGaranyemba zikha amanzi emfuleni. Kubika uAlbert Ncube.
Wawa 13 eGaranyemba kulezi kotshe zifika phosa amathuma ezithupha kodwa ezisebenzayo zingaphansi kwethumi osekudala ukuthi iningi lezakhamizi kulo mhlubulo zikha amanzi emthonjeni lapho ezinatha khona le nyamazana zendle lezinanakazane. Iy'nhlanganiso ezimeleyo ezigoqela iDabane Trust sezigebhe izikotshe eziningi ezansi yamaNdebeleni kodwa kula muntu ozilungisayo lapho zithe zafa. UNkosazana Matilda Ncube uthi bayazidinga izikotsho ngoba behamba imango emide ukuya kukha amanzi.
Izikotsho zifile okwenza sihambe umango ukuzodinga amanzi emthonjeni.
Ezinye zalezi zikotsho zibikwa zingasapompi amanzi ngenxa yokungani ukuhle kwezulu okudala ukuthi uhlale komile emhlabathini. UMnumzana Dinashe Moyesi Mtholesi kamanzi emthonjeni weGaranyemba uthi udubo lokusilela kwamanzi selidale ukuthi bacine benathisana lezinanakazana ngoba idamu lalo liphanga ukutsha.
Isikhisha nje sihamba ku-August siyazokufika laphana. Abantu bahlala katshana insimbi laphana bayoyabe dinga amanzi esifuleni lethu. Isifula lesi aziphela amanzi lesi. Idamu lalo liyaphela amanzi ukuthi lesisikhathi izifuyo ziyaswela zinganete ngapha. Otherwise now ukuthi kabani umnyama especially umtambama ukathola laphana kusemele idongi kumbe. Anathika amanzi ankhona even kuwashawa ayenzi. Siyafenata konke nenkomo kunapha konke nezifuyo zethu konke even ninja futhi.
Ugcizelela wathi kuyadingeka ukuthi kukhijwe ichebechebe esigcwele damu ukuze izinanakazana zihlale zilamanzi okunatha. Usobhuku omkhulu eGaranyemba uMnumzana Jeffrey Dube uthi loba nje ezinye izikotsho zisebenza iningi lezakhamiza zowanatha amanzi ngoba enesawoto eliningi okudala ukuthi uzulu engazihluphi ngokulungisa lezi zikotsho lapho zithe zafa.
Izikotsho ziyababa, izikotsho ziyababa, izikotsho ezinye ziyasebenza ezinye hhayi zadliwa ngamanzi wona la ababayo nalawo.
Esinye sezakhamuzi zeGaranyemba uNkosazana Sidokozile Noni uthi amanzi esikotsho lakanatheki njalo angcolisa amazinyo esale selithanga. Uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende afake amanzi empompi emaphandleni njengalokho okwenzakala emadolobheni ukuze lolu duko luphele. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 eGaranyemba.
Singene kwezabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo Nkosazana Priscilla Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kobulawayo iPTUZ. Sihlaziya isimo ababalisi ikakhulu abesifazana abasebenza kuso ngesikhathi amatitshala elizweni jikelele eqoqa ukukhalala umsebenzi.
siyakwamukela kuhlelo mancane.
Siyabonga.
Kuyini isibisibili okuhluphayo njalo isikhalazo zenu yizi?
Ayi isimo sizukhuni sibi. Imali eholwayo incane kakhulu, ifa below the poverty bracket line. Akuhlangani vele ekupheleni kwenyanga. Nxa uthi uyakhangela ukuthi uhlanganise isiza amarensi ukudla kwabantwana. Bese kusiba buhlungu ukuthi loba sizama ukuchasisela uhulumende ungani khona lokho kakuzwisisi. Uyabe nje kungani yinto nje encane engatsho lutho. Bese kusiba lukhuni lokuthi emsebenzini ilifi kunjenje abantu bale minyaka more than 7 years umuntu engayi elifi. Khonokho kuvele kunzima ngoba you need ukuthi ukuphumule emotionally nje. Ukuphumule nje lawe utshaye umoya. Le pressure yepolitics ezikolo abantu sikhululeke nje sizisebenzele kakahle njengoba kuzakuya ama-elections kunje.
Sesikhangela amalunga enu ikakhulu asemaphandleni bona benelisa njani ukuba beqhube umsebenzi, imali iyatholakala yini njalo balezindingeko ezehlukeneyo?
Lapho ke sibili kunzima ngoba kufanele kube le hardship ilulala lawe nje ngoba abantu laba kwesinye isikhathi i-nearest shopping center kambali i-bank because i-bank iyabe ikhathana maybe abanye it's even 100 kilometers and le bank leyo kuyabe kuyi-just maybe post office engela mali babe bengela mali so ukuthi uyefika yena i-cash yangikhona leyo iyahlupha. So kuzamele udingela ku-black market, udinga ku-black market isi-ebhele ezinye amanye ama-percentage. Kube sokuhlupha ukuthi vele iklinikhi ungagula nje, ufika ngani yena i-cash leyo ungalayo eyokugada. Plazi two abanye njengokuthi ngithi umuntu onjengomama noma yena ubaba, abantwana bakobulawayo kumbe bakwenye idorobho, i-township. But ngale wena you're expected ngoba ngesalari encane, le mali engatholakali inyanga iyaphela, ama-families engabonana nami. Khonokho vele i-plays around with ama-family relations.
Udaba lolu ungathi luphatha njani kakhulu abesifazane labantwana ezindlini lapho?
Akuthiphanga. Khathi eziningi izikolo zemaphandleni kwesinye isikhathi imfundo ngenxa yokuba remote othisha bayethi umntana ke ngangcono ahlale ku-township. So uzakwehlukana labantwana inyanga yonke, abanye abantwana sebezela ama-teenage behaviors, ama-teenagers, because abazali bakhathana instead of coming every weekend nxa yokuthi isalari yavuma. Uzavele after a month sokonakele, no guidance esikhona ebantwaneni. Lama-emotionally nje abantwana ziyatraumatize because abantwana badinga abazali babo.
Indleko-ke ezindlini, ama-school fees, ukudla, ama-uniform.
Vele kazikwane. Umuntu ongela ama-deductions amaningi, engxenye bethole okuyi $300. Abanye bekoizintiloko bekubo $200. I-fees, for example, umntwana oyabe ukuthi ngethemu ubhatala $300, you can just see ukuthi vela kuhlangana. Aba bantwana sebesema-university. Imali zangikhona e-university udinga about $600 e-semester. Akusaphileki sibili kwaba abalisiyayo bengajabulanga.
Uhulumende ingalithembisa lizahamba yini emsebenzini?
Anti ukuthembisa nxa loba kungaba ukuthembisa kumele kuthenziswe ngento ezisayinelwe. Loba abanye bengafisi ukuthi abastrike can't even afford ukuya ezikolo zankulu ngoba yona yokugadazeleka yikho ngoba usuzeufulathela abantwana uyefundisa abantwana babanye owakho esengini umjile because esikolo engamukeleki ngoba kabhatalanga ifisi.
Njengoba uhulumende sithi kala mali njalo limzwile ekhuluma labomongi kuphose kwangahambi kuhle laphana, yini libona ingane uzabe yithethe ngaphi imali kumbe kuzaba ngokufanayo?
Hayi ukuthi i-spending behaviors esizibonayo okuthengwa lokhu lalokhu lalokhu engeke ngakuqambe okuningi akuhambelani lokuthi kuthoke kakula mali. Ayikho ngoba sokufika kithi, which is unfair.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Priscilla Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Ayike siyabonga Sithandekile kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngesikhathi esifanayo njalo kusasa. Lilanga.